Kanaka.
So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalana eMzansi asonto emangaza kangako i-IEC vela akulalamsinto i-process nje ehlali iyenzakala.
Lamuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Kakhulu kuzaba west lo mnyaka ngoba abantu abethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi babetshona bevaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolu gwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuqilibezela. Isikhulumeli se-commission ye-ZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le-The Herald izolo ukuthi i-commission ye-ZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola emelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. I-commission ye-ZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba esezicunyiwe zicunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenator wakoBulawayo.
Ngibingelela emsakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Yinto enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwadi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile ba-check-e babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, i-democracy njalo. Kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako i-IEC vela akulalamsinto i-process nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho ufike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona sifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithembile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa iCommission yeZek ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe. Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule incwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje disqualifywa, ukuthini ukuthini, konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi yini enzakalayo. Kumele nje ukuthi Zeki iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi yini enzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni, angithi i-electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho, Zeki kumele ukuthi ikhuphe i-model dokuzen ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayilaphana begetsa abanaphana benje laphana sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje, mina ngiyafika laphana mfaka u-X ngifakela uba. Ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njengoba uhlelo lwabo luzoqala nje. Funa ke sixoxe nje ngemva kwamaviki amane or so. Kuyabonga Msakazi.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engusenator wakoBulawayo. Ube khuluma ecingeni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. IZulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni, umumo wakhona mubi kakhulu. Sixoxe lesakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ungukhansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona, lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kakhulu. Kuhambeni kwabantwana besikolo uyafika khona ngalo uzwa ama-reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye, uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njengesikolo okay, ingathi iwange district ezewo kule ndlala enkulu, iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusake kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyeneliseke ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle, kuwesi kule ndlala liyaneke ukuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona njala layo every day ngiyibona suku zonke, abantu bathwele nzima. Uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasithola njani, but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balendlala wange district yonke. Sonke njengamakhansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala leyi, but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Ihlanganiso lezi ezifana nalobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyo oqalayo because nguyo labantu abalendlala yona leyi. Ama-non-government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile. Hayi, umumo awukho right. Bazabuya, siyakwazi World Vision bazabuya, labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lowo vele indlala vele ihlale ikhona, ukuthi ezemelele sive sisigade yini entabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxase sihamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebeqala sile ukubona ukuthi abantu bayanika ukuza. Abantu bayadubeka ereserva lapha, bayadubeka lapha emaphandleni, bayadubeka okokuthi kunzima. Of course nxa utshela umuntu osuthize uzonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba, uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani. Asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolowo emandevelend especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu. Ngiyabonga kanti.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango. Lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leCCC.
Sawubona baba Gandhi, labalaleli ba Studio 7. Okwakuqala babethi indlala ayibulali muntu, kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth. Ngananzelela ngibona sokuqalile kakhulu ezifuyeni, utshani kabusekho ukubonisa ukuthi okwenzakala ezifuyeni kwenzakala lathi ebantwini. Ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla. Indlala eMatabeleland South sesisondelela kiyo, ngibona ngani ngakho siyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule. Indlala ikhona eMatabeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho. Laba abasinceda abaqala ukusincedisa, sidla ezitolo ikakhulu kuzaba waste lomnyaka ngoba abantu abethu abase diaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa nemisebenzi baphelela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuyele izwe lakibo. Kuzoba nzima, izinto ziyadura, izimbakwa sikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa lizwe leSouth Africa. Impuphu sesiyithenga nge-500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama-50 kg ngoba yiwo angani abangcono kithi. Angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphonga uwadle njalo sithela amanzi ngoba i-cooking oil iyadura, 2 kg kubo 120-150 rand. So kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMatabeleland South. Indlala yodwa, ngikhuluma ngabantu abasebenzayo, laba abangasebenziyo kangikhulumi. Kunzima sibili kakhulu. Sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala, sibhadalela abantu abazobhala umhloliso. Imali zakhona ziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi, abantwana abaningi asezibebhala umhloliso.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa, zisathule kwamanje, zithule akulokunyekayo ngethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama osincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje. Uhulumende uyabe ufuna ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguye onikeza abantu. So abantu abakathela uncwadi uncedo baba Gandhi. So sekuzimeni obukhulu kakhulu, indlala isihlasela. Kuthe ngiyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamningi le mingcwabo, umuntu sethi ngathi nisemngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle, ngendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi ukuthi emzini wakakulalutho. Kunzima kakhulu baba Gandhi, izitolo eziningi kazilalutho zi-empty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi. Iyo indaba esinayo. So sithi khona ama-organization lawa amazwe kade sincedisa, siyacela mpela ukuthi bangambuyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela balambe.
Lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMatopeleland South njalo eyisiphatha amandla sebandla lesCCC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKhwekhwe sebekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aqothe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yeKhwekhwe lapho Mnangagwa kade enxuswe khona. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seliwane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phephandaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachuba namachuba sithethe sevini zabalaleli ba. Isisekelo sombuso seZimbabwe sesikhuluma ngamadokotela ne-democratic njalo kodwa Maduku and Company wokuPoland ayisibo abantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi iza-democratic ngoba yibo abantu ababinika uEmmerson Lambuza Mnangagwa amandla okuthi ayezinto azifuna antila zojeke zokuwusebenzisa. Yena uMaduku nePoland labathokozane abahambe benze nabokwanele ndebele yibo abantu abayenzinikisa lokuhlwa amandla okuthi umholo wabo abe la mandla obezintandalo ayifunayo. Namhlanje yibo angazitshele ukuthi kona usekelo lesisombuso zimbabwe
Studio 7, Studio 7, Sadibonani, bantu bakithi, bantu abahle, lisithi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani ubani, hayi kithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini onke amanomhlaba ukuze kefike eAmerica khona ngapho, hayi, ngitela nami ngezofika ngombono wami eAmerica. Ngakathethe ngikhuluma nase-America hayi ngithi ninjani lonke bakithi hayi thina siyaphila hayi nokumbona onyana kwami okuncane hayi ngamkhangele hayi president wethu lowe ushamisa hayi bona ngani uthathe indlela emnandi hayi intate ikhuluma izolo hayi ngizeyijabulisa sibili ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi hayi iveki leli kwekwenzayo ifuna ukuthi sithi emathebeleni nje abantu abavotanga bonke hayi asoqiniso lokho asoqiniso into afuna ukwenza ukutsosi bafuna ukuthatha abantu bonke babaphumna ngakho hayi thina siqinile siqinile sikhona sibaningi akulanto ukuthi sibalutshwane sibaningi bonke baningi bavota bayenza njani kodwa ke bephikisele emuva hayi lokho abakwenza ayisikho bangazathengwa nguMnangagwa hayi lokho asifuni abaphume kunje nabanye abaphume kungena abanye abaright angaze bayikhetha abantu babo ikampani yabo hayi soze kube yile kulungu. Hayi sozikwelelani lakho danki mimathiwami danki sibongile kakhulu babayi
hayi siyabingelela kustudio 7 umtongameli Nkomo indaba ezinhle hayi sithwele nzima lapho kwelakithi amathiweland lamasela abhahile badla inkomo zethu sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga asisakwazi ukuthi siyaphephela ngani lanxabe ngasicotsha bebethi sibuyele emakhaya asikwazi ukuthi siyenza njani ngoba lamasela abaqeda inkomo zenzi besizithembile ukuthi uma siphelwa imisebenzi siyafa sithengiswa ngoba ekhaya imali kayingena ebhenki amabhenki akithi afile kala mali asizakwazi esiza kwethu ukuthi siya kuphephela ngasathi silwa sikulilizwe sisicotsha amakhiwa kanti siyazifaka kubuya ngabe sekela amakhiwa lokho esibusa mhlawumbe ngabe kunjani ngabe sinothi noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba kwakungelwayelamba sasilima izulu lisina kukuhle
ye linjani mthokazi wakithi njani mthokazi wakithi ya baphila lapha abasakazi bethu hhayi siyabonga kakhulu umdladla okhuluma umdladla Dawuduna hhayi into engikhala ngayo yilo umfana lo uthamisa lo labona uthamisa leli elithi abantu sibambane MDC MDC ithiwa i-CCC leyo i-CCC kubanjwane ini libonile nje i-shadow cabinet kamfana lo libonile ini exactly isho umuntu wesitshoneni wesitshoneni lapho uyalibonisa linehla esithi hey thamisa watwatwata ndisiyagcwala emaradio nakhe bekani manje lo mfana lo hlasa silitshela into zikamthwakazi ukuthi asiyele ngizama ukuthi silandele into zomthwakazi bekani manje icabinet yakho lenzeni lithini manje khulumani sizwe nansi i-shadow cabinet yakho ikhuphile yayibona ke manje ukuthi kwenzakalani amandebele mangaki lapha ake nilisitshele ke lisichazele linethi liyazi hlala silitshela mthwakazi abantu bakamthwakazi vukani emaqandeni liyekele ukufukamelana nezinyoka amashona azoliluma amakhwapha emini lokufukamela into engekho rayi vuka mthwakazi vuna
ya kulenye indaba esihlangane layo indaba eyenzakale egweru kulo muntu we-MDC ogijinyiswe ngabasekeli be-ZANU PF bembona igqoke ikhipha emkhoba egweru izolo etambama but umuntu ukwalisile ukuthi ebaleke ngoba de bemgijinyisa bethela amabhemba bathe bembona bathi mana lapho ndoda kumele sikhulumisaneni sibambaneni undoda lwana wazama ukuthi eme wathi watakhela wathi ukuthi bathwele amahloko abantu labana bamgijimisa but ubalekile unondoda kuthiwa ngu-try more uncube but ubalekile usilile kade ngabe bambambile shouthi ngabe bambulele
salibonani bontunga salibonani bosithandekile ndlovu ku-studio 7 nabalaleli sithi hhayi siyasisiza sibili ngokungasikhohlwa ngezinyuzi loko lisinikeza siyabonga kakhulu siyabonga inyuzi kazibalwe sibili kakhulu
linjani balaleli we-studio 7 linjani ngajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ukulentsha yonke khona emahlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngokunenye ngonyaka ozayo siyokulwa leyimpi uyakhipha abantu esebehleli isikhathi eside kangaka embusweni bengasenzeli lutho bazali asihambe ngokunenye intsha mayirejiste ngokunenye sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sihlukumezeka bazali asiboneni ukuthi ngempela kuba nontshintsho onyaka ozayo bangaze beyenzeni laba bantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umuntu kumhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele ngezinto abazenzayo ezimbi nokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebebhidlizile sebemoshile so kunzima ukuthi bephumelula bazali kodwa asiphakameni sivusamakhanda ngikhuluma ngise-Johannesburg okhulumayo engu-John Mdimba wasemabala edobot engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bezimisele ukuthi manje ngani siyalungisa leli lizwe lilungiswa yithi akula muntu ongasilungisela leli lizwe ngaphandle kokuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
ivuka njani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu sebutswana e-Francis Town e-blockade lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abalubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayirejista ukuvota umalumami kahambe ayirejista ukuvota usamthulisi laphana upaul ngwenya akayirejista ukuvota bonke abangizwayo ngithi bantu thie singapha sithwele nzima zamayenti rejista ukuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza akusahlaleki ngithi ngiyabonga imihlahla usebhukweni wemalunku khonapho ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imilayezo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona ayachothoza imhlobo ukuthi amashona amaNdebele hathi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle kuhle siyabonga. Kwezemelika, udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba egudwini. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima, ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana leZimbabwe, singama-countries la okuthiwa ngama-Christian countries, ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma indaba ye-abortion, I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami, ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake lento ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi lanje. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu, kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ngathi sikhangela kwezepolitiki, siyazi ukuthi uRoe vs Wade isinqumo esafakwa ngo-1973, so kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi iSupreme Court irivese i-decision eyenziwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamanye amazwe amaningi ayasola ngalokho kwenzakeleyo lakhonapha e-America, baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe into umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu, indaba ye-abortion, njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu iSupreme Court, ikhothe phezulu ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye ikhothe adingakwenza ukuthi hayi, i-decision leyi siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Chabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatupeleland South othikona hayi umumo mubi kakhulu saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedede eMatupeleland North lakho hayi umumo kawumanga kahle siligciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusiswa ntambama ngo-7:30 kumbe singadibana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30 abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.